na angani bona gale nginika la ama flyers kodwa njenge public speaker laba bantu kuthi ngiyabazi so ke ngokunjalo bangithatha ngo section 37 abathena yena ukubonakala at a public place ngifika information engakhoza I public violence abakuthetha fighting public violence ngokunjalo ke basele sithi ukuthi hayi sele recordile ke ama statements ami ngoba I'm denying the charge ngisithi ukuthi hayi ngangikhona sibe BF mhla ka 24 November 2019 angizange ngibabone labantu abanika lawo maflyer ngoba ngizengababuza ukuthi kathi singalababona labantu benika lawa amaflyer why bengababophanga njengomfundi njengamapolisa ukuthi kumsebenzi wenu aliwazi bathi hayi chosi leyi yahenjwa ngabemvulikazi basuyeyihlanisela ke e-central CID law and order
kahle kahle ama-flyers akhona lawa hayi lotshweni
ama-flyers lawa bangitshengisile ke iflyer abalalo kuma-dockets abo atshengisela liflyer nje elijwayelekileyo esiwanika abantu ngasemaralini langasilamadokido akhuluma ngekhozi yethu ngokuthi kuyini esikufunayo njenge-MRP
kathi pho manje nxa eyiwo uqobo lwawo ama-flyers enu babe bezabopha umuntu ngaliphi besithi woneni ukwazisa uzulu ngomhlangano wakhe
bathi bona liyana yi-public place engavunyelwayo ukuthi kwenziwe indaba ze-politics ngokunjalo uyabe uzo-insight-a i-public violence endaweni elabantu abangahlangananga ngezepolitika kodwa kusuke kusimangalise labo abakuthileyo ngomlomo wabo bathe wena awuzange uphe abantu amaflyer kodwa abantu ohamba labo yibo abapha amaflyer ngaso sikhathi manje lekelelani ukubabopha ngoba labo abantu elikhuluma ngabo angibabonanga mna ngiyazi ukuthi umpholisi engabona isela litshontsha kumele ahlale ibophe khonapho ukuze kube lobufakazi ukuthi libambe litshontsha
kodwa bona abantu ababesipha abantu amaflyer khona wababona na
angibabonanga ngoba okokuqala mina ngangena ebholeni laphana ngihamba labantu be-security engivele ngihlala ngihamba phakathi kwamadoda esecurity engangilawo akula ngisho loyedwa ethwele amaflyer esakwenzayo ngiyasikhaya sasukuma sabingelela abantu esikwisitendi esasihlezi kiso sayafika lesowethu ekuhambeni kwethu konke akula flyer esayichubela abantu sasihamba nje sizixoxela labantu sibabingelela abantu besijabulela kanjalo.